emva mayukuthi ungezwa kuthiwa kule mali enkulu kangako eyabitshontshiwe kwandisa ukuthi kube labantu abangaphakathi kwaleyo nkampani abasebenzisana lezi kliwi kumbe izigebenga lezo eziyabe zithe zathatha leyo mali. Yikho-ke sikhuthaza ukuthi amakhampani ahambisa kumbe ayiwathutha lezo zimali ezisendaweni ezijiyeneyo baqhathe abantu abathembekileyo, ngoba kuyavela sobala ukuthi laba abantu abavuke ngovivi besiyacathamela leyo mota ebehambisa imali bebelodletshana balomkhondo abawaziyo ukuthi bangayilandela bayayithola njalo bathathe leyo mali.
Kulezi nsuku besokungani sokuthuli koBulawayo, izehlakalo zokubanjwa inkunzi okunje besezehlile bezingasazwakali, izithini izakhamizi nesehlakalo lesi?
Izakhamizi zakoBulawayo seziqalisile ukudlela egilweni, ngoba nxa sesilanda isikhathi sekhefu lekhisimusi kwandisile ukuthi izidlova lazo zithi khwatshu ziqalise ukuhlukuluza abantu ngezindlela ezijiyeneyo. Yikho-ke khonokho kusungula cha kwabantu asebeqalisile ukuthathela izimali amankampani la ahambisa izimali endaweni ezijiyeneyo. Khonokho kukodwa sokusihle kwavezela izakhamizi ukuthi ubugebenga lobana sokusungula asibo bodwa kuphela abantu abatshontshela izimali abahlangana nobunzima bezigebenga. Bakhona abanye asebeqoqodela abantu ezindlini bebathathela izinto ezijiyeneyo, bakhona abanye asebehlukuluza abantu bebathatha ngamaonda fithi bafuna ukubadlwengula kumbe babathathela izinto abazithweleyo, bakhona abanye njalo asebevame ukuthi bacathamela abantu bezihambela nje ezindaweni ezijiyeneyo babagongode. Konke khonokho yikuganga okwenza ukuthi izakhamizi zakoBulawayo zihlale zithithibele, ngoba sezikwazi ukuthi kutsho ukuthi uhlanga loluyana osoluvukile futhi olwezigebenga akade sebethe baluphumula sokuthe cosololo. Ngokunjalo-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele kakhulu, ngoba izigebenga sezithe khwathu sezivukile sezilungisela ikhefu lekhisimusi elibuyayo. Njalo abanye babo siyakwazi ukuthi ngabantu ababevela ngaphandle kwelizwe besemazweni asingcelane labo ngokungekho emthethweni babesebebaleka khona bangenzi kuganga babesebezoqhubekekisa ukuganga wabo ngapha nxa sebeseZimbabwe. Yikho-ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zibambane nxa zithe zezwa umkhondo wabantu abagangileyo, zitshelane masinya, zitshela amapholisa ukuze abantu labo babanjwe. Sikhuthaze njalo futhi ukuthi amapholisa abantu bangabuya bezobika indaba ezijiyeneyo ezokuganga, basukumele phezulu bancedise izakhamizi, ngoba izakhamizi ngeke zisukume ziyaqapha amanga emapholiseni.